Abe Chimaz bathi bancedisana lohulumende ukuthi kuthengwe umumbu phandle kwelizwe ukuze abantu bangabulawa yindlala ngoba impuphu kuyikudla okumqoka elizweni. Umnumzana Ngqabutho Moyo ovela kunhlanganiso yeJimaz uthi bakhulumisane labo somabhizimusi abathengisa impuphu ukuthi kube lesivumelwano sokuthi izatholakala njani lula.
Bekuyikuthi sihlangene lama retailers ukuze sikhulumisane sivumelane ngokuthi sisiyaphambili impuphu iyabe itholakala njani emagross ezitolo lokuthi thina sibazise as grain millers izinto sesizenzile ukuze impuphu itholakale kuhle usiyaphambili. Ikakhulu ukuthi sesiqalisa uku-import umumbu sincedisana le-government ngoba ukuze sisebenze sodwa as private sector asingeke senelisi ku-cover everything but nxa sincedisana le-government lohulumente singenelisi ukuthi sithole umumbu ukuthi abantu bonke bathole impuphu. I-subsidy program yiyo eyahlala ikhona. Ukuthi i-price izakuya ngaphathesi lami angila mpendulo yangakhonokho.
Umnumzana Winos Dube umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Residents Association uthi babikelwe ngemizamo asebeyenzile abe-Grain Millers Association of Zimbabwe.
Kube umhlangano lapho nje wangade besitela bebikela ukuthi bona njengehlanganiso sebenze imizamo yokubana bazuze ukubana bangenise umumbu abawuthengayo bona ngemali zabo abantu abakubhizinesi bawungenise ezweni bezogaya impuphu ithengiselwe abantu. Yikho-ke bebehlangene lapha lalaba bamabhizinisi abaye babathengisayo. Isivumelwano sithi sona akuzange ukwenziwa izinto ngonanzelelo olukhulu kuzanye ukuvikela ukubana i-product leyo impuphu leyi ibonakale isithengiswa ngemali ezimqoka zithengiswa ngaphandle kuzanti iy'ntokho ezihanjiswe ngendlela efaneleyo kuphume.
Umnumzana Dube uthi okuthokozisayo ukuthi uhulumende lokhu eqinisa ukuncedisa ama-millers ukuze bathole umumbu abantu bathole impuphu.
Ubuhle obusithokozisayo ukuthi uhulumende ulokhu eqinisa ukubana uhlelo lwakhe lokusubsidiza ayizi ukuthi ancedise ukungezelela ukuthi abantu usenzele ukuthi intengo yeneliseke ebantwini uzaqhubeka eyenza kumamillers bona banoma umumbu lawo bezidinge. Yikho sikhangelela ukubana impuphu kayibe khona abantu bayenelise ukuthi bayithenge njalo ibe ilokhu iyimpuphu ethengiswa ngemali eyeneliswa ngabantu kungenxa yokuthi sinanzelela udubo olukhona ebantwini imali yona lesikhuma ngayo kayikho iyahluka ukuthi abantu bayithole. Njalo sikhalele ukuthi abantu makwenziwe impuphu yeneliswe umuntu wonke ngoba ikudla okuqadileyo eZimbabwe wonke umuzi yonke indlu kufanele ibe le mpuphu ukuze ibone ukuthi iyaphila. Kulaba abathengisayo ama-retailers sicela kube lobuqotho.
Umnumzana Reason Thembe Thembe ongusomabhizimusi uthi bebekhangelele ukuthi intengo iguquke ukuze labo bathole imali engcono.
Besikhangelele ukuthi i-price yempuphu i-change anjo so that we can have a benefit lathi sizuze something then le distribution yakhona. As of now the distribution is very poor. Impuphu utholakala only to from ama black market ama shops as said sesile about a month singela mpuphu and umpuphu utholakala ku black market kuphela and they are selling for cash kuphela nxa ungela cash awuthole. Ikhangelele ukuthi government layo isincede khonapho ku-distribution and pricing system ukuthi khona thina asizuze esikufanele ukuthi sikuzuze i-profit and distribution.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Siphiwe Ncube ofunyenwe i-Studio 7 elayinele ukuthenga impuphu uthi bahlukumezekile ngokusilela kwempuphu ngoba okunye ukudla kuvele kungasathengeki.
Kulusizi ukuqeda isikhathi eside silinde ukuthenga impuphu njalo nxa uyithenga emkambo omnyama iyadula kakhulu. Khathesi sivukele ukuyalinda khonapha asazi kumbe izabuya namhla impuphu.
Inhlanganiso yeJimaz iveze ukuba izimisele ukuthi ilwisane lendlala esimemetheka elizweni kubangelwa yokuswelakala kwempuphu bencedisana lohulumende ukuthi bathenge umumbu ngaphandle kwelizwe. Lokhu kwenze labathengisa impuphu babe lethemba lokuthi labo sokuzaba ngcono ukuthi bayithole benelise ukuyithengisa ezitolo zabo njengoba ibingasatholakali ngaphandle komkambo omnyama. Ngimele iStudio 7 kobulawayo Ngubathabile Masuku.